into engalinqakathekile lenginanzeleleyo ephumileyo ngiyokuthi yena ngwakhe umongameli we-NDC Alliance uMnumzane uChamisa athi yena isikhathi sesifikile sokuthi akhulumisane lohulumeni ka-Emmerson Mnangagwa. Sibona lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba ukuze sakhe umnotho wethu kufuna ukuthi amabandla asephalamende akhulumisane ikakhulu nxa sikhangelele udaba lolo singathi ngolwasemzini ngolwama-sanctions ukuthi kubanjiswane kuzanywe ukuthi kwakhiwe umnotho welizwe lakithi ngoba uphetho seludlulile. Yebo yebo lokukhala ukuthi kwenzakalani ngophetho, kodwa kasibone ukuthi ibandla elibusayo lingavuma ukuthi kukhulunywe ukuthi kuqalwe kutsha uphetho. Kodwa esibona ngani kungaba lo mphumela yokuthi kungaba njani ukuthi kusetshenziswane. Okwakuthi abantu basukume baye e-State House besiyabeka uNelson Chamisa njengomongameli, ngisibona thina kuyingozi. Ngoba okokuqala ngoNovemba kusenzakala ngo-2017 abantu babesekelana lo mbutho wamasotsha, yikho okwenza kwaba lula ukuthi abantu bangene ezitaradeni. Khathesi abantu kabahambisani namasotsha.
Manje elakusasa lebandla leli ulibona njani? Nanku siyabona kuthiwa kuzaba lo mhlangano we-Congress.
Esikunazelelayo ukuthi njengoba ibandla leli elikhokhelwa nguChamisa kuhlanganisa amanye amabandla abebezibiza nge-MDC Alliance asebefisa ukuthi bazibize khathesi njenge-MDC, kukhanya ngani kulokuvumelana ukuthi phakathi kwabo akekho omunye ongaba ngumongameli ngaphandle kuka-Advocate Nelson Chamisa. Angiboni mina ukuthi lokho kungenza kube noqhezeke ukuthi kubangani bangaxabana phakathi ngoba kungani lokho bakuvumelana. Sibona labo abasondelane eduze naye uNelson Chamisa bevumelana ukuthi isikhundla sakhe esibumongameli emhlanganweni omkhulu wokukhetha nguye yedwa ozobe khona, kodwa asingezwa kukhulunywa ngezinye izikhundla